democracy, democracy. Ofuna, uyafuna, ongafuni, ungafuni, ulelungile. Ngasi thumbena umnanga kwanguye omayo phambili ukuthi mina ngifuna ukuthi ngiyefika ku 2030. But ngabantu, bantu bani, le bantu bakhababa abamlandelayo, labo chamisa khona ngalo kulabantu babo abalandelayo ababefuna ukuthi kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu. So nxa izantefile abanye abathi umnanga kwakaye ku 2030. Kabavenzi abantu abafundi kabayenze ukuthi kuthiwa ingxabano ingxabano yakhona kati ingxabano phela abanxa bexabana baya ku-ground bezokusenziwani ukukhuluma hehe avele kuxatshanwa ngomlomo kuphanjaniswa nongomlomo kulungiswa ngomlomo bazalungisisana into ekhona ukuthi umnanga kwa is the president u-2028 is still 2 years to come kukhatshana le so amboni mina ukuthi kade abantu sebengalutshona belokho benyombana besenzani besenzani yona le imilomo yokuthi kuthiwe umuntu uzasukumaye ukuthi umongameli ngayenzi kuhle kahle aphume awu khonapho-ke kulapho kule problem khona kanti yena ozawuthi umongameli kaphuma emngenisa indaba engazange athi bantu bezimbabwe senginika umongameli wenu yimi engithi kangeni kodwa sengosakukhuluma ukuthi kaphume kukhona bo kusuka khona imisindo yona leyo yokuthi umuntu uyavula umlomo wakhe akhulume azithengise and kugcine sokungani abantu bayaxabana kungelanda ngxabano abamzondayo mnangagwa bakhona abamthandayo sikhona ngumongameli wethu ngupresidenti wethu kumele kufike 2028 ebusa
ngokubona kwakho ubona ngazani kuyaphetha ngani lokhu
asiphana nanini namathuba sisapotana nanini nxa umuntu esehluleka otsho ukuthi uyehluleka upresident kabe le formula atsho yena ukuthi mina ilizwelele ngingalithatha ngilise la lingisuse lapha ngilise laphala laphala ngaphana jobe shuwa angazi ukuthi kati abantu silahleka ngaphi khona lapho abantu sengaxabana but aphela kuxabananga chamisa lo mnangagwa kuxabananga mnangagwa lo Tshiwengwe yibo abantu abaxabanayo ngama-opinions abo baza kusolva bona bakuqalele njani nxa ngama-oveti lawo kuzaqalela isoveti inisweni sesabogeza kusiya khona le phansi kukhasketa siza ukuthi bakwenze njani abantu asixabani thina phansi lapha sizihlalele siziphilele ezimbabwe yethu lapha kumnandi izulu liyana siyalima yebona ye kunzima vele siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lifelwe yimali abantu singafuni futhi ukukhuluma amangalithi ilizwe lelifile ilizwe alifanga okufilewe yimali yidubi ogeza laba bayakwazi bona ukuthi babekuqalise ngaphi bakuthen bangadilizi into ebade sizama layo ukuthi ingane iyaqhuba ube sokungani yena lo geza angathini angathatha over umnangagwa uyozathini uzakwenzani uyaqalela ngaphi abantu ake sizamele ukufakana imiqondo ndawonye siboneni ukuthi kade umhlaba lo singawulungisa njani kulabo cyclone kulabo El Nino kulandani so into ezinjengazonezo zizalungiswa zithiweni ke.